insani sobe esibona ngesitatiki esikwekhulu ngayo ekala kusasa iyabe into eqakathekileyo nxa vele umnotho welizwe uhambelana lokucabanga kwamanye ama-members esikubona kathesi nawo ngokuthi thina vele umnotho wethu bawumanga kuhle nxa wehlula ipolicy e-democracy kumbe e-government yona iyiyo eyenza ukuthi industrialization policy ihambe angiboni ukuthi umhlangano lo esilawo kathesi owesate uzanceda ngoba thina vele thina umumo omnotho wethu ezawumanga kuhle iqiniso ukuthi yona i-industrialization policy iqondane lenye imithetho ehambelana lokuba yimemba yesadeti i-infrastructure okwamagedi njengokuyimigwaqo nxa khonokho kungalungisiswanga okuthoyo nxa kungenamagedi imigwaqo yethu ibhekibhekile imithetho yakhona eyendoda ebhekibhekile angiboni kunganceda lutho ngoba then imithetho yethu yona thina singabantu bekhaya lezimbabwe namakuhle yemnethu kutho ukuthi asisoze siphumelele ukuthi singenelane leminye imithetho engalihlakaniphile ebhotswana kumbe emaorisha kumbe e-south africa kufanele thina sihlale sizilungisise thina imithetho yethu ihambelana lemigwaqo lemagesi yethu kuleqiniso bakithi ukuthi ukuba ngochairman wesadeka asiyonto ethusayo ngokizophanje elihambelana lokuthi engenye inhlangano lapha kodwa ngaye thina vele njengabantu bezimbabwe singabantu abazisekeyo esilombuso omuhle esilemithetho yemihle lomnotho ngaye ukuba ngusade kutyanele kungahuga abanye osobhizinisi abanezimali abavele e-south africa abavele emauritius kumbe abavela ngaphandle kwelizwe emazweni akhathana ngoba baye bethokozela khonokho ukuthi nasesizimisele ukuthi sizenzile kodwa njeba ngingatho ukuthi thina imithetho yethu yombuso ukhetho lwethu into zamagesi konke akumanga kuhle kutho ukuthi vele ukuba ngusiyatete nowesade kumzalimnyakakho akufunde kutho lutho ngabantu anje abadlalayo lizophanje liza kudlula.